Loku sekuchiya amabandla amakhulu akhokhelayo kwele South Africa ele ANC lele DA esethwele nzima ngokudinga amabandla azadlelana lawo kulamadolobho. Kumadolobho edlula amakhulu amabili abevotelwa, ibandla le ANC linqobe emadolobheni edlula ikhulu lamachuma esithupha, kwathi ibandla le DA lanqoba kwalichumi lasijakalolunye. Uhlupho selubhekane lalawo amabandla ngolokwaga umanyano lamanye amabandla ukuze babe lenani elidingakalayo ekwenzeni izinqumo kulamadolobho angamachumi amabili lesithupha. Ngesikhathi kuqutshwa ukhetho ibandla le-DA, ANC, le-EFF, abetshelana amazwi aqatha esolana kumangalisayo. Kodwa kathesi lamabandla sekudingeka ukuthi akhe umanyano emadolobheni edlula amachumi amabili. Le yinto esinzima kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi injongo zalamabandla zehlukene kakhulu. Edolobheni le-Pretoria, i-DA idinga ukugcwalisela amavoti ayo ngokudlelana lebandla le-EFF. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Piet Kroonkamp uthi lobudlelwano buzaba nzima.
The likeliness of a coalition, for instance, between the DA and the ANC.
Malutshwane amathuba ukuthi kube lo manyano phakathi kwe-DA ne-ANC. Kungenzeka kodwa malutshwane amathuba. Okungenzeka ukuthi kube nomanyano phakathi kwe-ANC namabandla amancane loba phakathi kwe-ANC ne-EFF.
Ngakwelinye icele umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi ibandla lakhe ngeke libambane lele-ANC ngoba sithi leli bandla alisafunwa ngabantu.
We are clear that when we spoke about change, we meant that we wouldn't work with the ANC.
Sikubeke kwacaca ukuthi masifuna utshintsho, sitho ukuthi angeke sisebenzelane ne-ANC. Ngizosebenza kuphela kumanyano ozasuthisa indingo zabantu. Okufanele sizivuze khona kulo manyano yikuthi awulabandlululo na, uyalandela yini umthetho, uyadala yini amathuba omsebenzi, njalo yenza ngcono yini ukuletha indingo zabantu. Bese sibona njalo ukuthi akunankohlakalo phakathi.
Edolobheni le-Johannesburg ibandla le-ANC lalulidinga elizamanyana lalo ukuze lithola amavoti edlula amachumi amahlanu ekhulwini. Kodwa ke umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema usekubeke kwacaca ukuthi ibandla lakhe alisokeli manyane lele-ANC.
We are not prepared to speak to the ANC.
Asizimiselanga ukukhulumisana ne-ANC loba ukungena enkulumeni zokusebenzela ndawonye ne-ANC.
Le yinto eza kwenza ukuthi ibandla le-ANC lizithole selilobunzima obukhulu ekutholeni amabandla elizamanyana lawo lapho elithole khona amavoti angaphansi kwamachumi amahlanu ekhulwini, njengoba amavoti atholwe ngamanye amabandla amancane emalutshwana okumangalisayo. Kodwa uKroonkamp uthi vele ANC le-DA nxa bekukhona okunye abangakwenza bezingasoke zidlelane le-EFF. Kodwa kwakhathesi lamabandla kwasela enye indlela.
Both the ANC and the DA will not necessarily consider the EFF.
Zombili, ANC ne-DA ngeke ziyithembe i-EFF. Ngoba sebebonile ukuthi kwesinye isikhathi sebenzisa udlakela ukufeza injongo zayo. Ngakho ANC ne-DA bazoyenza konke okusemandleni wabo ukuthi bahambe nomanyano ne-EFF.
Okwakhathesi kutsho ukuthi i-EFF yona engazange ithole idolobho elikhokhelayo. Iza qhubeka ingumaqhuzu ngesikhathi ibandla le-ANC le-DA encenga ukudlelana layo. Ngimele studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.